Podcast Day.
Siyabonga jonga lo mavelazi lichana njani mthokazi omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 ngonkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzimisele ukulungisisa indubo ezibhekane lezisebenzi.
Kule zizathu eziningi ezibangela ukuthi imali isilele lapha eZimbabwe. Into enkulu kakhulu ukuthi sithenga izinto emazweni eziningi kakhulu uwedlula ezithengisayo thina. So sithi ukuthi izimali zethu ezikhona lapha elizweni ziyazindluthwana.
Ukusilela kwemali kuqhubeka kusiba kubi elizweni, izisebenzi zisehluleka ukuthatha iholo lazo emabhanga. Kwezemidlalo liqhubekela phambili lidlala kakuhle iqembu le-FC Platinum kumidlalo ye-Kasilaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukusilela kwemali kuqhubeka kusiba kubi elizweni jikelele njalo izisebenzi eziningi zehlulekile ukuthatha iholo lazo emabhanga ngempelaviki. Abanye abathunyelwe imali izihlobo labangane nge-Western Union kanye le-MoneyGram labo bathi bayehluleka ukuyithatha. Udubo lolu luqale kumaviki amathathu edluleyo njalo luqhubeka lusiba lubi lanxa uhulumende ebethembise ukuluqeda ngokuletha imali elizweni ivela kwamanye amazwe. Ingcweti kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera uthi imbangela emqoka ikuthi eleZimbabwe liphila ngokuthenga kwamanye amazwe. Lona lingathengisi lutho ngalokho imali yonke iyaphuma elizweni.
Kule zizathu eziningi ezibangela ukuthi imali isilele lapha eZimbabwe. Into enkulu kakhulu ukuthi sithenga izinto emazweni eziningi kakhulu uwedlula ezithengisayo thina. So sithi ukuthi izimali zethu ezikhona lapha elizweni ziyazindluthwana. Okwesibili ukuthi asila esingathi ngama-balance of payment support. So sithi ukuthi i-cash esiyifunayo iyabe ingekho. Ama-banks kumele nxa sithenga into emazweni, ama-banks kumele atransfer i-cash abalayo ukuze bathenge izimota, ukuze bathenge ama-fridge lokunye esingaba sikufuna. Labo ababambe i-cash abanjengama-supermarkets baludubo njalo lokuthi ngezinye izikhathi abafaki izimali zabo kuma-banks. Kodwa into enkulu kakhulu yile ukuthi sithenga izinto eziningi kakhulu uwedlula esizithengisayo thina. I-deficit yethu import export up to about 3 billion. So njenge economy small economy ziyabe sizibheda nxa kuyukuthi i-cash iyafunakala ngobuningi bayo.
Uhulumende uke wakhuluma ngokuthi selethe imali elizweni vela kwamanye amazwe. Akukabi lomahluko yini?
Kuthatha isikhathi sibili ukuthi izimali lezo zibuye. Bona njengami le RPZ izamile sibili ukuthi izanceda ama-banks. Bakhuluma khathesi le African Development Bank, le Import and Export Bank, bezama ukuthi bezuze izimali ezingasebenza lapha elizweni ukuthi kube le cash. Kodwa nxa ukhangele uzabona ukuthi kuthatha isikhathi ukuthi into lezi zenzakale. Okunye esingathi singabeka ithemba kiko ukuthi khathesi igwayi sekuqalise ukuthi silithengise lapha eZimbabwe. So engxenye ngokuthengiseka kwegwayi kuzaba lo mahluko, kodwa lakho kuthatha isikhathi. So engxenye ekupheleni kwenyanga leyo kumbe ekuqaliseni kwenyanga ezayo ukuze kuqalise ukuthi kube lo mehluko.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Kunjalo nje abazali bathi abantwababo balakho kungayi esikolo ekuvulweni kwazo kusasa ngoba bengakenelisi ukuthola imali yama-school fees emabhanga. Abanye njalo bathi abantwababo kabasoze baye esikolo njengendlela yokukhonona ngomthetho kahulumende omutsha obabamba ngamandla ukuthi bakhonze ifulegi yeZimbabwe. Ababalisi lawa bayawusola kakhulu lomthetho. Kodwa umphathintambo wezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Dokora utshele ababalisi emhlanganweni weZimta namhla eVictoria Falls ukuthi abangavumelani lomthetho lo bakhululekile ukuthi bawuphikise emthethwandaba. Abamasonto achiyeneyo kobulawayo kanye labazali abaningi bathi abantwababo kabasoze baye esikolo kusasa. Siqhume umfundisi uSeni Spanda.
Abantwana bengayi kusasa ekuseni esikolo ngenxa yokuthi uminister ubaba uDokore ulokhu eqhubekela phambili ngohlelo lwakhe lokuthi abantwana benze izifungo njalo bakhonze iflegi yeZimbabwe. Thina bese sikhulumeke lamatitshala njalo kulamanye amabandla alezikolo anjengabo DICC President in Christ bebevele bahle bathi labo abasoze bavumele ukuthi kwenziwe izikolo zabo. Ngakho hayi, siyathemba njalo siyakhuthaza abazali kusasa ukuthi abantwana ekuseni kabahlale phansi kwedlule lolu hlelo kutshengisele uhulumende ukuthi abantu abavumelani lakho lokho. Siyakwazi ukuthi kuqhubekela phambili bazafuna ukuthi ngelanga langelanga kube kusenziwa lolu hlelo. Ngakho sina njalo siyakhuthaza abazali nabantwana ukuthi bengabi yingxenye yakho lokhu ngoba lilungelo labo ngaphansi kwesisekelo sombuso ukuthi nxa bengavumelani lolutho bengabi yingxenye yakho nokho.
Lithi bengayi esikolo kusasa abantwana bazaze behambe nini ngolwesithathu?
Thina besithi behambe ngolwesithathu kodwa nxa singamani sonke ukuhamba ezikolo ngolwesibili kuyabe kuyisibonakaliso njalo kuyabe kuyinkulumo esegcekeni. Sikhuluma lohulumende ukuthi asithokozeleli ukuthi bebambe abantu ngamandla ukuthi benze izimumo lokuthi njalo bakhonze iflegi yeZimbabwe. Amalanga la amane la alandelayo kulilungelo lomzali ukuthi abhale incwadi, abhalele uheadmaster, abhalele amatishala ukuba yena umntwana wakhe kasoze abe yingxenye yokuba akhonze iflegi eZimbabwe. Lokuba njalo kasoze athathe isifungo ebanjwa ngamandla.
Iyona imali yama-school fees liyayithola yini emabhanga lapha? Sizwa kuthiwa iyasilela imali.
Akula mali emabhanga ongayikhipha, bekuyimdwendwe abantu bemile bedinga izimali, ayikho. Ngakho ngoludubo olukhona njalo kwesibili amatitshala wona la esikhuluma ngawo okumele ukuthi abe yiwo asebenzayo efundisa abantu abethu kaholiswanga nguhulumeni. Lokhu kuyindaba enkulu kakhulu okumele ukuthi ngabe thwana uba kudogore ukhangela yona leyo ndaba kunokuthi aqine ngento engalamsebenzi.
Umnumzana uSeni Sibanda ngumfundisi sixoxela ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa uthi uhulumende uzimisele ukulungisisa inhlupho izisebenzi ezibhekane lazo. Umnangagwa wethu le amazwi la namuhla emkhosini wokunanza ilanga lezisebenzi eleWorkers Day eHarare. Abenhlanganiso yezisebenzi iZCTU bananze leli langa izolo kwathi abenhlanganiso ehamele kubandla leZANU-PF abeZFTU babe lo mkhosi wanamuhla lo umnangagwa akhulume kuwo. Kubika uMavis Gama.
Bekukhulunywa ngalizwi linye abenhlanganiso ezinze kulomkhosi phansi kwesihloko esithi Growing the Economy Through a Shared Vision and Creating Sustainable Employment, okubalisa ye-International Labour Organizations ILO umqondisi wayo emahofisini ommeli wayo eZimbabwe unkosikazi Hupilong Pororo ekhumbuza uhulumende ukuba amalungelo esebenzi kungamalungelo oluntu. Bebebalutshwana kakhulu abaze emkhosini walamhlanje, njalo kusobala ukuba kungabe ZANU-PF bodwa ababuyileyo bethwelwe ngamabhasi. Ungenwe ngobe ngumhlonitshwa kiwo umsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa, abaphathi ntambo babalisa owezemidlalo uMnumzana Makhosini Hlongwane, owezabelo uMnumzana Xavier Kasukwere, umphathi ntambo wedolobha leHarare emahofisini kamongameli unkosikazi Miriam Chikukwa, kanye lezisebenzi ezeyamele kuZANU-PF ezeZFTU. UZulu belibaziswa ngabahlabeleli wokubalisa Imbareji Murenga Choir, uJapreza kanye loSulumani Chimbethu. Baqale ngokufola besuka eGulf Complex edolobheni ukuya enkundleni yeRufaro, amapholisa ebakhaphile okube yinto eyehluke kulokho okwenzakale kuweZCTU oqhutshwe izolo ngelanga uqobo lesebenzi emhlabeni jikelele lika 1 Nkwenkwenzi, owenzelwe enkundleni yeGwanzura emzini weHighfields eHarare njengenhlala yenza. OweZCTU wona wenziwe phansi kwesihloko esithi Defending Workers' Rights, Our Prerogative.
Ngosizikelela izisebenzi, malibandaleza msebenzi yabo.
Ngelinye lamaqembu abelibazisa uZulu lawo ngesikhathi uZulu obekhona embuthanweni lo wokunanza amalungelo esebenzi umhlaba wonke. Abethule imbiko kulomkhosi batshengise ukukhathazeka phezu kwesimo somnotho osekubangele ukuphuma kwabaningi elizweni besiyadinga okungabaphilisa kwamanye amazwe, abanye begcina sebegqilazwa njengalokho okwehlele abesifazane abaningi abaye kwele Kuwait. Umkhokeli wenhlanganiso yabaqhatshi ye-Employers Confederation of Zimbabwe, MCOS, uMnumzana Josephat Kawema, utshele intatheli zindaba ukuba akula ngenye indlela uZulu angaziphilisa ngayo ngaphandle kokuya kwamanye amazwe.
Okunye esingakhuluma ngakho ukuthi khona umuntu ubona ngani kungcono ukuthi ayezama angakuzama, ngoba lapha vele kusahlaleke. Asithi sodwa eZimbabwe, I'm sure libona abantu abaningi avele e-Mediterranean besiwakubona North Africa babekwazi ukuthi more than 50% chances abasoze bafike e-Europe, bayaphelela emfuleni. Lalapha eZimbabwe ngezwa abantu bevuma, abanye bebekwazi ama-conditions ngale, but babona ngani kungcono ukuthi bayezama ngale ukuthi bangathola inoto, ngoba lapha vele akusela into abantu abangayenza, imisebenzi ayitholakali.
Kwasekelwa ngokhokhela inhlanganiso emela izifundi zemakolijini ze-university, iZimbabwe National Students Union, ZINASU, uMnumzana Alistair Funye.
I-revolution it's all about we radicalize abantu bethu, sikhohlwe ngama-political differences ukuthi mina mvela u-MDC, mvela kumabambo, mvela u-PDP, but sonke sikufuna asiphusheleni ukuthi uRobert Mugabe lohulumende wakhe ehambe, and khonokho akusoze kumkhiphe kuphela nge-election, but uzamkhipha ngokuthi siqale sihamba even emgwaqweni, ema-streetini, siclaima, sihambe iparliament siyabatshela ukuthi khona u-bring back our 15 billion, njenge-15 billion yanjani eyanyamalalayo, but singabonakala silokhu sihlezi kusenzakala into ezinjalo. U-2018 i-confidence yangkhona ukuthi uzaphuma yiphi, thina sehlule ukuclaima imali engayi 15 billion engabe i-budget yeZimbabwe for 4 years.
Umkhokeli wenhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, ZICHIA, unkosikazi Lawrence Banda, uthi kubuhlungu sekwehlele uZulu weZimbabwe, ikakhulu abesifazane, ngenxa yokuswela imisebenzi.
Thina besikhangelela ukuthi kumunicipality kube lendlela zokuxoxisana lezokuregulator umsebenzi wama-informal economy workers, ukuthi abantu abazisebenzayo, omama bethu thina sikhula babelama-license ababe siyawathatha kovuntu bawabhadalela umnyaka wonke bese besebenza, i-council ithola imali. Khathesi lobu ubugwelegwele bokuthi nsuku zonke kuyathathwa imali ebantwini, kuthiwa ngaba-levies, umpholisa we-council abuye azothatha i-levy kwabathengisayo, akula order njalo kwenzeka. Kulisa kakhulu i-corruption elizweni lakithi. So esikucelayo yi-order. Asifuni kube siphiwe imithetho ngabantu abangela order. Uhulumende namakhansili abaqale babe le-order ukwenzela ukuthi baphe imithetho ebalulekileyo kwi-informal economy.
Kwasekelwa ngomela isigaba seMathebeleland North edale lephalamende unkosikazi Lwazi Sibanda, osole uhulumende weZANU-PF ngalesi simo somnotho.
Ikakhulu ngikhanyanga ngikhanyanga lobo mama, omama bebalohlupho kakhulu emakhaya. abantwana abaye ezikolweni omama abazithweleyo ezibhedlela akusela imithi yokuthi bekwanisa ukuthi nxa uzithwele kudala ukuthi nxa uzithwele of usenziwa everything amakhotoni ulo wathola ezibhedlela ngithi but khathesi nxa uzithwele ngumama uyahamba uthwele ikhotoni ulo yakho ngenxa yokuthi i-economy naleyo khona vele ayisela lukuphathisa kwabomama into khale mina engingokwami mina ngowami umbono uZulu kumele asukume njengoba kuzoba lokhetho oluza 2018 kumele behambe beyerejista kuvota sihambe nini siyevota ngokuningi engxa mhlawumbe yiko kungasisiza ukubana umkhonomi wethu
okuyinto esekelwe njalo ngunobhala jikelele enhlanganisweni ye-ZCTU umnumzana Jafet Moyo otshela intatheli zindaba ukuba kungumlando kahulumende ukunakekela izizalwane zakhe
loba nje abantu abaqhatshayo kungabaqhatshi abantu abaqhatshayo ngama-employers ngesilungu singathi ngabaqhatshi yibo abanikazi bamakampani kodwa ukuthi abe le kampani ukhangela ke ukuthi lapha emfaka khona imali yami ikampani yami lapha i-operatela khona kunjani elizweni nxa ilizwe lingamanga kakuhle ke abaqhatshi kabatholakali imbangela ukuthi abaqhatshi bengatholakali ukuthi phakathi kwelizwe akumanga kakuhle phakathi kwelizwe kulomuntu obusayo kulohulumende phela uhulumende lowo ule political party ekhona ngokubona kwethu uhulumende nguye obangela udubo esiphakathi kilo uhulumende lo nguwe party yipi ngowezani ngokubona kwethu ibandla lezanu yile eli responsible ngodubo esikilo
lanxa bebenxusiwe abakuhulumende kulo mkhosi abazihluphanga ukuza kiwo iziphathamandla enhlanganisweni ezehlukeneyo zikhala ngohulumende ukuba lokhe esehluleka ukunakekela abantu elizweni beqhubeka begunyulwa mihla yemihla uZulu ube libaziswa ngabahlabeleli okubalisa uPort Famopo Extra Hot kanye lekhwaya yeZCTU ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama
Live talk namuhla sikhangela ukunanzwa kwelanga lezisebenzi ele Workers Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni ilingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Isinothi umnumzana Donald Trump okokhelayo kulabo abadinga ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli weMelika. Ubikwa engahle athole amavoti okuthi amele leli bandla enganqoba uSenator Ted Cruz eIndiana kukhetho lwakusasa. Ngakucelela ama-Democrats zindala zombili esigabeni sinye phakathi kukankosikazi Hillary Clinton lomnumzana Bernie Sanders. Indlovu zibikwa zizinyamazana ezinika izwekazi le-Afrika isithunzi kodwa ukuzingelwa kwazo okungekho emthethweni sokuzifake engozini yokutshabalala. Abo kulondolozwa kwenyamazana zendle bathi balithemba lokuthi zilakho kulondolozeka. Lokho kuphume emhlanganweni omkhulu oqhutshelwe kwele Kenya. Ziyaphela ezivela kwamanyamazwe. Izakhamizi zakwaBulawayo sezamukele inyathelo lamalunga amabili edale lePhalamende athi azakhweza udaba lokuthi uhulumende ahlawule ingxenye yentengo yegazi ukuze wonke umuntu olidingayo alifinyelele athi ukwenqatshelwa intengo ephezulu. Kubika uNothando Sipanda.
Ababili laba uDr. Ruth Labote owebandla leMDCT lomnumzana Dexter Nduna omele iChegudu West owezanu PF bathi kuyadingeka ukuthi uhulumende ahlawule ingxenye ngoba intengo yegazi iphezulu kakhulu okwenza iningi lingenelisi ukulithola lapho lisengozini enkulu. inhlanganiso edinga njalo igcine igazi. I-National Blood Services of Zimbabwe ithi lanxa leli gazi ingalithengi, idinga imali eningi yokusebenzisa lapho isiyalidinga ukulihlola kanye lokuligcina, konke okulendleko enkulu. Isakhamuzi unkosikazi Sinqobile Mathema uthi kudingeka ukuthi ugatsha lwezempilakahle le-NBSZ bavumelane indlela ezakwenza uZulu athole igazi, ikakhulu abangela mali abathembe ukwelatshwa ezibhedlela zikahulumende.
Abaningi abadinga igazi ikakhulu ngabaye bengene kuzingozi zomgwaqo, and abantu bakhona babesebelifuna ngaso naleso sikhathi igazi, and okunye okubangela ingozi zemgwaqo, okunye imigwaqo yethu yona le engalungiswanga i-government yethu.
Osakhulayo u-Amanda Ndlovu opha igazi uthi leli linyathelo elihle lokuthi abephalamende bavuse lolu daba ngoba livele lithengiselwani igazi bona belipha mahala.
Nambonani ukuthi akukho right ukuthi babathengise igazi, cause bona nxa belithatha ebantwini balithatha mahala, abantu balinika mahala, so akukho right ukuthi bona basebelithengisa. I don't think kufe ukuthi umuntu nxa esedinga igazi yena wawadonate aliswele because ingxaki yabe ngelamali. Vele ama-circumstances ankhona abe ngamniki i-chance nale yokuthi akwanise ukuthola imali yankhona yokuthenga igazi, so kuyabe kungekho fe ngoba yena wakwanika igazi before.
Umongikazi unkosikazi Progress Dube uthi liqiniso ukuthi kulezigulane ezibhubha ngenxa yokwehlulwa yintengo yegazi ephezulu. Laloba kukhona bangakwenza ezibhedlela, kodwa lapho sokudingakala igazi labo basuka baphelelwe ngoba bangeke balithole kwenye indawo ngaphandle kwe-NBSZ lapho elithengiswa khona.
Igazi liyadura kakhulu ngoba laba abalilungisayo babe belitshela ukuthi izinto zakhona abazisebenzisayo ukuthi balihlole ukuthi baze balilungise lifanele ukuthi lingene emzimbeni womuntu. Izinto zakhona ziyadura, so labo bagcina sebesithi nxa sebelithengisa balithengise ngentengo ephezulu. Sikhangelela ukuthi mhlawumbe uhulumende angenelise ukuthi abantu bathole igazi, mhlawumbe uhulumende ingenele ikwanise ukuthi bephulele intengo yona leyo yegazi, ngoba lapho kuyabe sokusitsho impilo yomuntu.
Osakhulayo uMnumzana Makhosonke Nyathi uthi kuvele kungumlandu wephalamende ukuthwala izikhalazo zabantu, kungakho ulethemba lokuthi uhulumende uzalalela alungise lolu daba.
Kulinyathelo elihle sibili ukuthi ama-members of parliament lawa akhulume ngentengo yegazi. Abantu abaningi abalayo imali njalo kunzima ukuthi bathole uncedo lapho sebegula. Lanxa kuzwisiseka ukuthi i-blood services idinga imali yokusebenza kanye lokugcina leli gazi okubiza imali eningi. Limali kayiphume kuhulumende hatshi kuZulu.
Unkosazana Anna Mpofu uthi limfundiso iqhakathekile ngoba okwakhathesi NBSZ isiphathela inhlelo zayo ingakhulumisani loZulu ngaphandle kwabantwana bezikolo kuphela.
So abantu laba abakhankasela udinga igazi ababuyi kithi thina ma-youth, and so bengabuyi kithi thina ma-youth, thina abanye asikwazi ngakho, so asingeke siphonge ukudonata igazi singakwazi ngakho khonokho. Sithi singakwazi ngakho khonokho futhi abasi-involve entweni eziningi, like sihlala siwabona bebhoda ezikoleni bebhoda ezikoleni, but then lokhana abakwenza ngesikhathi ngesikhathi ngesikhathi, abakwenzi like all the time.
I-NBSZ ithi lanxa igazi leli lithengiswa lapho onika igazi idona osike wapha igazi okwedlula ichumi elidinga kumbe oyimuli yakhe uyalithola mahala. Abameli laba bakhalaza njalo ukuthi siphi lasiphi isibhedlela ezigabeni zonke zelizwe sibe le ndawo okuthathwa igazi, njalo uZulu athole imfundiso ngokuqakatheka kokupha igazi. Phose ingxenye yegazi lonke elitholwa yi-NBSZ i-40% iya kubomama ababelethayo, kuthi eliseleyo lisetshenziswa kulabo abayabe belimele engozini zomgwaqo kanye labalomkhuhlane we-anemia. Amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika agoqela iZambia leBotswana kathengisi gazi ngoba ohulumende bawo bebhadala yonke indleko, kuthi amanye amazwe agoqela iSouth Africa ayalithengisela izibhedlela. Amanye anjengeNamibia asebenzisa indlela lapho okuhlawula khona uhulumende kanye lezibhedlela bephathisana. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Spanda.
ezemidlalo lamhlanje liqhubekela phambili lichaya eziwayo iqembu le-FC Platinum kwimidlalo yeKasilaka Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu le-FC Platinum lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokuba likhuphule inani lalo lemiklomelo la kwelishumi lambili ngokunqoba eliwenze iqembu leNgezi Platinum nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni eBaobab. Ohlohlele iqembu le-FC Platinum nguWalter Musona, njalo limpumela itsho ukuba abafana bakanomen Mabheza sebenelise ukunqoba kuyo yonke imidlalo emine yasebeyidlale kwisigaba se-PSL lonyaka. Kundawo yesibili engalaneni yemiklomelo kuhlezi iqembu le-Capes United, lona elile miklomelo elichumi njalo elitshayele Dynamos nge-1 kanye ngesonto enkundleni ye-Rufaro. Abalandeli bomdlalo wenguqu balinde ukuba bebone ukuba iqembu le-Dynamos lizathatha nyathelo bani ngomqeqeshi walo uPaulo Jorge Silva, njengoba bekule nkulumo phambilini kwalo mdlalo ethi uphiwe umthwalo wokuba inqobe emidlalweni emithathu ilandelana okugoqela lawo umdlalo wangesonto. Iqembu le-Hawma lihlezi kundawo yesithathu lile miklomelo yi-2, njalo ngemgqibelo linqobe le-Triangle nge-2 kanya enkundleni eluveve kobulawayo. Kundawo yesine kule qembu le-Highlanders lona lile miklomelo yisikhombisa okulinani lilingana lelamaqembu abalisayo le-Chicken Inn ele-ZPC Kariba kanye lele-Triangle. Abafana be-Highlanders babe ngujikile obhanqa 1-1 leqembu lebulawayo City ngemva kokuvumela iqembu likamasipala wakobulawayo ukuba lihlohle sekusele imizuzwana ukuba umdlalo ufike komlindo uyacina. Ekhuluma ngemva komdlalo ukapteni weqembu le-Highlanders uFelix Chindungwe uthe kuvele akukho lula ukudlala la maqembu adlala ekobulawayo njengabo.
Yes, ukhoche abantu ukuthi kuno bantu ukuthi siwe nge-last minute abona i-concentration yethu manje libe mu kasonisa. But that isn't the full, you know. Into esayithi beyazi ukuthi izimi bayazi lokhu last minute uresela chayitele soba process yokhona. But I think the progress has been, the coach has been serving, I think siyahamba sekuthi ibhola layo kwathi ibhola linjani. And ama-local dabi nokozi bekwazi ukuthi ndawo yamazi yafunga sometimes.
Kundawo ye-2-2 kule qembu le-Harare City lona ile miklomelo yisithupha ukuthi ngaphansi kwalo kulamaqembu amane yale miklomelo emine, njalo la angagoqela eleNgezi Platinum, ele-Cholocho, ele-Chapungu kanye lele-Dynamos. Umdlalo ophakathi kwamaqembu ahlezi ngaphansi kwengalane i-Border Strikers le-Mtare City uphele iqembu le-Mtare City linqobe nge-1 kanye enkundleni yemandaba namhla emini. Ohlohlele iqembu le-Mtare City nguSam Msimbu sekusele imizuzu elichumi ukuba umdlalo uphele. Limpumela itsho ukuba leli qembu selile miklomelo emithathu, njalo lihlezi kwindawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane ku-TMC Lane kule qembu le-Border Strikers lona elingela ngitsho lowodwa umklomelo. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo felejili.
Isala kutshelwa iqembo letanga pansi behlabela ke kamnandi besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Bahlabela ke kamnandi laba bafana, sizaba labo khonapha emsakazweni kunsukwana ezilandelayo. Thokozo muhle kwaneloko lamhlanje, olivalelisayo nguntungameli Nkomo, libe lobusuku obuhle.